So we see card descend about VOA in the belly. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Njengabule enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Mabasa 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani aselebefunyenwele legciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba munemunye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe yindlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni.
Namhlanje impuphu sibuyile kodwa lami ndiyawubona umumo wabantu ukumenja esibuyele emuva singathintani. Yebo nayo imkhuhlane siyawisapha kodwa okufanelee lakho kufanele iphele yaphila sithi impuphu kazingeni ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona izitolo ezithengisa ukudla zingavala laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenzisa.
Isibhedlela sekhansili yakobulawayo esethorngrove infectious diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akobulawayo olokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuze bengabuyi sonke, sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamafika amabili. Le nto vele isenzakala even emakhaya, but thina lapho kobulawayo besithi umuntu kabuye sonke ngoba lapho abantu vele bahlala namakliniki. But ukuze sizame ukuthi ikliniki ingabi congested, that hayi ukuthi angabuya ngemva kwamafika amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selizinkulungwane phose amakhulu athoba munye 873,767. Asebebulewe yileli gciwane eliqhamuke kwele-China ekupheleni kwanyakenye selisedlula inkulungwane ezingamashumi amane 40,000. Elemelika, Italy leSpain yiwo amazwe asekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane. EleZimbabwe inani elibiwa nguhulumende lasebehlaselwe likuthobami nembili lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi akukatholakali umuthi wokwelapha leli gciwane. Amazwe amaningi omhlaba asesungule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba loba ukuya emisebenzini njengendlela yokwenqabela kumemetheka lokuthelelwana kwe-COVID-19. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu njalo luqale ngumvulo. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni. Lokhu kwenzakala ngelanga lesithathu uhulumende ethule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi lezi zithi impuphu ethengiswa emalokitshini ilentengo ephezulu kakhulu njalo ithengiswa ngamarandi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokuxokozela okukhulu namhlanje esitolo sakomgogo lapho izakhamizi zeGwanda ezedlula amakhulu amabili ezivalisa amapholisa kanye labongi bezifuqana zifuna ukuthenga impuphu yona etholakala nzima kulezi nsuku. Laloba uhulumende fake isiqondiso sokuthi abantu bazivalele ezindlini ukuze bengathelwe ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus iningi liphuma endlini ngenxa yendlala. Isakhamuzi esibiscop North okhethwe kubizwa ngokuthi uMangwenya uthi laloba besazi ingozi abazifaka kiyo ngokuphuma ezindlini uthi akuncede ukuhlala endlini abantwana bengelakudla.
Namhlanje impuphu sibuyile kodwa la ndawo koni mumo wabantu dokumenta. Esibuyele emuva singathintani. Yebo naye umkhuhlalisa wesapho. Kodwa okufanele lakho kufanele phele yaphila sizwe. Impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona impuphu ezitolo ezithengisa ukudla zingavala. Azingene ezitolo zibe ziningi. Impuphu ezikhona zimpuphu ezidurayo esingazikwanisiyo ukuzithenga. Laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand. Imali engingelayo mina eZimbabwe kuyisebenzisa.
Daloba impuphu itholakala kwezinye izitolo iyabe ibiza amarand angamakhulu amabili lengxenye 250 rands emgodleni olesisindo samakilogram alithumi i-10 kg okudala ukuthi iningi ligijimele lento ngephansi ngoba lingelamali. Unkosazana Britain Love yethesa amapholisa umlando wokuqilibezela lapho kuthe kwaba le mpuphu. I-Studio 7 lawo izibonele ngawayo amapholisa ehamba phambili ukuyathenga impuphu.
Impuphu izabuya kumhlobo wani? Abantu abazathenga kuza uzabona bebuya begqoka amakepesi begqoka amayunifomu. Ngamapholisa abuya azothenga amayunifomu. Thina abantu esingasobakhazabafesise ongasoni le pholisa uzala yena uzipeyintele layini. Bona bazabe belokho bengena belabantu bengena bephuma bengena ilayini yakhona uzama khona apha kungele useni kuzekekhaya uyikhayitaokuyitamba. Imagine ukuthi kuhamba njani then on top of that sensathiizaba impuphu yakhona uzothola 250 rand
kusenjalo izizalwane zakule Ethiopia ezilithumi lanhlanu ezibotshwe eswitsha izolo zimizwe phambi komthethwandaba namhlanje zisetheswa umlandu ngokungena elizweni okungekho emthethweni. Umantshi uthe baphenduke emthethwandaba mhla zingamathumi amabili lambili kulinyanga okwakathesi bazabe begcine entolongweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner uMnumzana Paul Nyathi uthi amapholisa asadinga izizalwane zakulele ezimbili okubikwa zincedisele ezisiphepheli ukungena elizweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku-short wave.
Isibhedlela sekansili yakobulawayo esestonegrove infectious diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akobulawayo lokuphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lengozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Le ngeminye yemizamo yokwehlisa ubunye bobunzima obubhekane lesibhedlela lesi ngoba yiso esikhangelele ukugcina abantu abasebetholakele bele gciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Loba nje singakalungisiswa ukuba silungele ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona lapho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yethuthuka Matabeleland Trust banikeze isipho sokudla ama-mask avela kwenkampani eyebulawayo Babies kunye lokulungisiswa kwemitshina yamandla kagetsi awelanga awesola okusuke kwinkampani ye-Chloride Zimbabwe. Umqondisi wethuthuka Matabeleland Trust umnumzana wesika Dakamela Ncube uthi bakubone kuqakathekile ukuhlanganela labanye ekuncedeni umango abasebenzela kuwo.
I-donation esibise lamhlanje lapha eStonegrove Isolation Hospital impupu almost 80 kgs of polenta millimeal and also matemba porridge and biscuits rice. Sizama ukuthi sincedise ukuthi if ever people come in abazaba admitted can be assisted from this donation. It's our donation costs about 112 US dollars.
Ukhansila ka Ward 7 unkosazana Sikhululekile Moyo umgcini sihlalo we Future Water Action Committee uveze ukubonga kwakhe ngesipho abasithole lamhlanje.
Kuma donations la esiwatholileyo eThonkhulu to ama patients lobulawayo wonke for iCOVID-19. Siyabonga kakhulu ngoba kuyatshengisela ukuthi khona abantu sebencedisa bayalungiselela ukuthi unxa kuyukuthi kuzayenzakala ukuthi kube lama patients aphathwe ngulo mkhuhlane ukudla kwabo sokuqalela ukufika. And kuyasibusisa kakhulu thina njengobulawayo ukubona abantu bakobulawayo betshengisela uthando lwesibhedlela sabo, betshengisela uthando lwendawo yabo. Siyabonga kakhulu.
Kusenjalo umqondisi wezempilakahle kukhansile yedolobho lakobulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uchasisa kabanzi ukusebenza abakwenzayo lokhu legcikwane leCOVID-19 liqale ukuba yingozi.
Currently, it's a tough situation here. Really, we've been working with about 60% of people in post, according to the establishment. So, we've basically been understaffed, I think, for a while because of the freeze. And we're in the process of trying to recruit around to come and work within a council. So, as you know, Tina, mainly we offer what is known as primary health care. The primary health care, you look at the the simple things, right? Even umuntu engabona esibhedlela ema central hospitals, naso kuthiwa kahambe for continuation, simcheck iBP, simcheck ishukela, yikho thina sikwenzayo. It's known as primary health care. And iThonkhulu you know, it's also been offering the more or less the same thing, but more for inpatient part. So kathesi kunje we've been trying to recruit njengoba ngikhulumile. Unfortunately it so happened ukuthi maybe kube le ama central hospitals ngoba thina normally nxa singabona umuntu for the simple cases nxa engakungaba nama complications ongaba into esingathi inzima ukwelapha siyamrefera ukuthi ayebona esibhedlela, right? So kathesi isibhedlela they are only accepting emergencies. So thina kathesi what we've tried to do thina ema clinics ethu njengoba bekuzosevalile thina lathi besifuna ukuthi sizame ukuthi senze khona okwenziwa ngabanye ukuzama ukuvikela ukuthi imikhuhlane ingabi imitheki. One, abantu ababuyayo nxa bebuya laphana egedini siyazama ukuthi sithi bageze izandla, sibahlole sibone ukuthi lowo ongabe ekhwehlela sibafake bodwa, laba abangakhwehleliyo sibafake bodwa. Laba abakhwehlelayo sebezabona ngonesi babegqoka amamask ukuze unesi laye anjani avikeleke angatholi umkhuhlane lona ofana lo ukukhwehlela. Kulabantu ababuya regularly bezothola ama reviews up. Thina into esesiyenza kathesi wena nxa singakubona lamhle sikubona ukuthi hayi wena uyagula sikunika itreatment kulokuthi sithi uya ngemva kwe 3 days. We are saying maybe after 3 days usifonele usitshele ukuthi usizwa njani. Then nxa kuyukuthi kule need yokuthi uphenduke eclinic sesizakutshela ukuthi hayi ungabuya eclinic sesibona ukuthi singenza njani. Ngaleyo ndlela siyafikela ukuthi abantu bengavuyi kaningi ningi. Kuzoba labantu ababuya bezonatha amaphilisi e-TB. Ungananzelela ukuthi TB besenza lokuthiwa i-directly observed treatment short course. Ukuthi umuntu besithi kabuye nsuku zonke sizomkhangela enatha amaphilisi la nawo i-TB. Laba babebuya nsuku zonke sesithi hayi kuze bengabuyi nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamaviki amabili. Le nto vele isenzakala even emakhaya but thina lapho kobulawe besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duze namaklinikhi. But ukuze sizame ukuthi iclinic ingabi congested sithi hayi umuntu engabuya ngemva kwamaviki amabili. Kuzoba lalaba be-TB besibanika amaphilisi for 1 month. For 1 week. Labana sesithi no kungcono sibanike for 1 month. Kuze bethole amaphilisi abo ngemva kwe-1 month. Lakho ngezinye indlela zokuzama ukuthi iclinic ingagcwali abantu. Silalaba abanatha okuthiwa ngama-ARVs. Umuntu onatha ama-ARVs nxa ebuya laphana nje. Siyaqala sikule mbuzo eminingi-ningi esimbuza yena simcheck-i simcheck-i temperature simcheck-i konke lokhu yena bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi eseclinic. So kathesi ngalawo amaviki lawa e-lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi engaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asitshele ukuthi kule nkinga mhlobo bani. Then nxa sesenelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa singenelisi singathi nguye ongabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenze kanjani. Izindlela ebesizama ukuthi sincedise ngazo kulaba mama ababelethayo abazithweleyo abangakabelethi labana ababezithwele labana umthetho kathesi ukuthi kufanele kufuze bebuye ka-8 kuthiwa i-antenatal care, focus antenatal care, fanele babuyeka 8 bengakabelethi. Labo labana sesithi hayi kungcono kathi sebengabuyeka 1 abe sihlalele ngkhaya zinxa engabale problems, yikho azasifonela khona bese buya eclinic. So izindlela bese zama ngazo ukuthi njani singagcwalisi eclinic, sizama ukuthi sireduce i-congestion ema-clinics.
Isibhedlela se-Thorncroft Hospital Isolation Ward sinakho ukugcina izigulane ezilishumi lasikhombisa. Abantu bengaminyananga, kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu. Indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwamukela labo abahlola igcikwane ele-coronavirus eseliqede abantu emhlabeni jikelele esibhedlela lesi kayila michina lempahla engasetshenziswa izisebenzi zempilakahle ukuzivikela ekutheleleni leli gcikwane. Okwamanje inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19. Abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu. Ulayito kulamhlanje uhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela umsabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelihle ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi leli lizwe kumele lilungele umonakalo omkhulu ongadalwa ligciwane le-coronavirus elilakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilikhulu kusiya kwinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 100,000 kusiya ku-240,000 kunyanga ezimbili ezilandelayo. Ngakho-ke uZulu waleli lizwe ukhuthazwa ukubana engasondelani eduze okubiwa kuthiwa yi-social distancing. Ugatsha lwezempilakahle kwele Senegal lwethule umbiko oveza isizalwane salelo lizwe sakuqala esesithe sabulawa ligciwane le-coronavirus. UPapa Diouf obhubhe izolo wake waba ngumongameli wekomiti yama-Olympics. Kuthi-ke kwele South Africa uhulumende useqale uhlelo lwakhe lokuthumela izisebenzi zezempilakahle ukuyahlola abantu emizini yabo ukuba kabalagciwane le-coronavirus na. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uChris Gandhi weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini osehlala kweleBhilithane, yena ophathisa abaswelayo khonale eNgilande kanye labasekhaya.
Ya i-rebuild iyencedisa abantu ngoba langapha eBritain vele siyancedisa abantu ngoba abantu abahlupheketha abahlupheka langapha eBritain.
Ah, okay. So ungasitshela ngenhlanganiso ye-rebuild ukuthi iyenzani lezi nsuku?
Iyancedisa. For instance, lapha eBritain siyancedisa ngoba lakho ngapha kulabantu ababemuvile ngenxa yebemuve kungela furniture, so siyaprovide ifenitur. Like izolo siprovide omunye singomam, simprovidele i-cooker, le-washing machine, le-tumble dryer, le-imgani, le-mbiza. Dama duve then omunye ubhudi la ekade owayi-homeless fund place, we provided the sofa, the bed, the TV.
Liphathisa abantu abavela eZimbabwe kuphela na?
No, laba abaphathileyo ngabelungu abala. Usingomama ubengum-South African omuvele la, then ubaba lana ubengwala. Into esiyenza is like just for international people.
Amalunga enhlanganiso yenu avela kumazwe aphi?
It's international.
Ekhaya ke Zimbabwe liyafinyelela na ukuphathisa abantu?
Ya, ekhaya siyafinyelela ukuncedisa abantwana esikolo, ukuncedisa isikolo, ukuncedisa intandane.
Lincedisa ziphi izigaba?
Ubathethi sincedisa kubulawayo, sincedisele ezinaphi. Ngoba ezinaphi ivillage engakhulela khona, ngazalele kubulawayo sasungasuka sasincane siyahlalela ubani so elubani ezinaphi isigaba sakhona kula muntu osinakayo ngitsho lezinkonzo akulazinkonzo bengicabanga ngakho la mthi akulazinkonzo ngoba abantu bebabebonga ukuthi akula muntu ozabanika izimali zokuthayela ukuthi bencediswe so abantu bakhona bayahlupheka akulasibhedlela eduze abantu nxa besuke lubani ngale baye St Luke's and far away.
Manje uncedo eliphathisa ngalo luluthatha ngaphi?
Esimthatha khona pe Britain ngoba i-internet ilokhu vele i-rebuild iqayisa lapho abantu ba-donate as a charity where we every day we donate like kusasa someone has donated a microwave and then we pass it. So now we started to reach out which is not abantu beZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe badube kudla abantu balapha e-Britain.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane. Lapho-ke limuzwe ekhuluma ecengweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eNgilandi. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi zona azilalo ulwazi olweneleyo ngeziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuhlala ngasekhaya okwamaviki amathathu alandelayo. Abantu bengayi emsebenzini ngoba zingazange vele zithole yona imfundiso ngegciwane le-coronavirus. Asizweni abanye babo bekhuluma.
Igama lami Ambrose Dube, ngiphuma egabeni saseCholocho. Ye umkhuhlane we-corona siwuzwile ukuthi kule-corona ezoqeda abantu. Sizwa sisesaba njengathi thina abahlali bemakhaya kuba nzima ngoba thina abahlali bemakhaya siyelusa izifuyo. Ukuthi ungahlala i-21 days uhlezi one ndawo, impahla zingafa zisifayini. So umkhuhlane lo ngakube kuhle lathi safundiswa sabakwazi ukuthi umkhuhlane lo uhlasela njani umuntu ngoba lathi size sesabe langasihambe ezihlahla ukuthi ingxenye umkhuhlane lo i-21 days le yabuphephuka nje kuyinto ezahlala phezu kwakho ezihlahleni ngenxa yelusile inkonga ukuthi kuza ku-affecta lawe ugcine lawe usuwambile usubhula lowo mkhuhlane. Kuba nzima kithi ngoba thina singomaziphandela. Umkhuhlane lo siwubona uyakuloko usincindezela usibisele emuva ngokuthi kuthiwa sihlale 21 days. Impahla sizahamba njani lazo kwakuthiwa hayi thina siyahamba siyayelusa. Ngoba ekweluseni kwethu kunzima asibonani labantu kwesikhathi eside kodwa siyabe sibona lezi moto ezinye zidlula. Singakazi ukuthi kanti bona babenikiwe yini ukuthi behambe njengoba kuthe sihlale wani ndawo. Kuba nzima sibili ngomkhuhlane lo akuthi nga uhulumende wathatha ithuba lakhe lokuthi asifundise njengokuthi kule minye imikhuhlane njengabo HIV sake sabona ama-workshop abanye besifundisa sithola ukufunda ngakho ngaleyo ndlela. Hayi siyezwa kodwa siyakwesaba sibili singakhuluma sihleke thina besithincenge ngumkhuhlane wabantu abalemali. Bodwa thina njengoba singela mali kodwa sesibone sesizwile kodwa siyesaba ngoba ukuthi ubulewe ufika ngumkhuhlane ongelaphekiyo njalo ngaze uhambe esibhedlela kuyabe kungelaphilisa. Hayi sitshaya luvalo sibatasatasa khona siswele ukuthi singathini.
Okhulumayo nguNomalanga Moyo, ngikhuluma ngiselupane. Ngikhuluma nje ngomkhuhlane lo esiwuzwayo owe-corona. Thina ngapha umkhuhlane lo we-corona vele kasazi lutho. Imfundiso lezi ezijele ukufika zibhodana labantu kazifiki. Kwesinye isikhathi yike eminye imikhuhlane njengabo elephantisi bayake bebe namakhampeni besifundise besitshele. Kodwa lo kuthiwa corona vele kasazi lutho, singafela nje emnyameni. Sizakufela kuthi umuntu kagezi izandla, umuntu kanathama lemoni. Ukuthi kuvikelwani njani sakuthiwa corona, ukuthi sichasisele nje ukuthi ngecorona leyo kumi njani vele kasazi lutho. Ngike ngavakatshela esibhedlela nje phakathi kweviki, ngithe ngifika khona kulapha kenjhayisane khona lokuthi egedini kuyabe kuhlezi unensi esithi labomahobhu abalindileyo bakutshela ukuthi ubekubuza ukuthi udingani. Ungabatshela-ke sebekuvumela nxa kuyikuthi isizathu abasifunayo bona. Bekunyathelisa ingubo enyela emanzi ungene kwamanye amagabha lamanzi kuthiwe geza izandla zasithelela umkhuhlane. Ukuthi umkhuhlane lo yini kabafundisi kabathini?
Labo ngabanye babalaleli bethu abasemaphandleni bekhuluma ngegciwane le-coronavirus. Kwezemidlalo inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wenguqu odlalela iqembu le-Aston Villa uMavelas Nakamba isiqalile ukubhadalela abantwana abaswelayo imali zesikolo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba lezinye.
Inhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation ibunjwe ngumdlali weqembu le-Aston Villa odlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uMavelas Nakamba, njalo injongo yayo yokuphathisa abantwana abaswelayo kweleZimbabwe. Umgcinisihlalo walinhlanganiso u-Anthony Nakamba unguyise kaMavelas uthi linhlanganiso ibunjwe ngoba uMavelas elesifiso sokuthuthukisa impilo zabasakhulayo kweleZimbabwe.
Academy, you are saying it, mina grew up in Bulawayo. I just want to set an academy so that in our underprivileged this school or land. That's what he said. So, maybe in a short time, we can introduce the academy of this school or most of them are underprivileged.
Inhlanganiso kubikwa iCNL sekubhadalela abantwana abedlula inkulungwane imali yeschool fees, ikanti abanye ngababhadalelwe imali yokubhala imihloliso. Abantwana abathole usizo ngabaphuma ezabelweni ezibalisa esakoBulawayo, iMathebeleland North kanye leMathebeleland South, iMiddlands kanye leHarare. Izifundi ezithole usizo ngezigoqela eziphuma ezikolo okwafunda khona uMavelas ezibalisa ezemfundo yaphansi iHelem leNkulumane Primary kanye lesemfundo yaphezulu esenjube High, isikolo semfundo yaphansi ingubo esitholakala elokitini laseNjube lapho kukhulele khona uMavelas lasungisinye esilabantwana abathole usizo. Esakhula ekweleZimbabwe uMavelas uNakamba udlalele amaqembu abasakhulayo egoqela eleNjube Sundowns kanye leHighlanders. Usuke uqembu leHighlanders wadlalela iqembu leBantu Rovers okuyilo elimuphe ithuba elokudlala kusigaba sePremier Soccer League engumfana omncane oleminyaka elitshumi lanhlanu. Engakayi kweleNgilandi uNakamba uke wadlala emazweni abalisa eleFrance, Netherlands kanye laseBelgium. Imele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Eh machi, isofela supplier yami lesi, mina ngiyayi support kodwa.
Zimukali mali yakhe sasawa mitinga kanani.
Yazi bafwe ukuthi ngiyancanywa. Mina ngicela ukuthi fill up the table.
Fill up the table.
Count the empty.
Count the empty.
Fill up the table.
Fill up the table.
Count the empty.
Count the empty.
Asifuzeni bafwe tunabo utshwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngikuzile ngiyishaya ingoma.
Ishaya
ingoma.
Inani lasebefunyenwe beligciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba mune munye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impupho ezitolo ezisenzikini yedolobho. Isibhedlela sekansili yakoBulawayo yeseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo lokuphathisa kuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.